Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuMbimbitho 2024 uKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Chokozula, bantu basathatha igama leGebheru, sasomulisika nje bazwakala ngesiNdebele sathi party.
Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lePasika.
Kunakala ukudla komuntu kufunakalela ukudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi engisiphathamandla? Ngabe ngimisa wonke amaprojects wonke ayelizwele kukhangela ukudla, kukhangelwe lamanzi.
Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo lakho ukubulala abantu. Inyanga elodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sephuphu bengelamvumo zalethulele zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lePasika, bagoqela uPapa Francis webandla lamaRoma othwele nzima ngophepha lokunye okumenza engenelisi ukubala umbhalwa kaNkulunkulu. Maningi amakholwa labanye abantu abananza ikhefu leli loba bedonsa nzima empilweni. Ukuze sizwe okuningi ngekhefu lePasika, sixoxele umfundisi ngencube okubandla leBrethren in Christ Church. Lapha ukhuluma ezimele.
Nxa singakubeka kuthi nesiNdebele esihle esiqondileyo kutsho ukwedlula, sansuka sathatha igama leGebheru sasomulisika nje lazwakala ngesiNdebele sathi iPasika. Okutyo liPasika-ke ngokwe-historic background yakho, iPasika lisukela eGibhithe, abantwana bakwa-Israyeli sekugqilazweni eGibhithe. Kwesinye isikhathi siyalifike sithi babethunjiwe, kodwa bebengathunjwanga, siyananzelela ukuthi bazihambela. Esikhathi uJakobe besiyadinga ukudla eGibhithe, uNkulunkulu-ke wayethembisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-400 eleminyaka ethile uzabuyabuye azobakhipha eGibhithe, ekushilo futhi lokuthi bazangena emgqilini. So isikhathi sePasika-ke uNkulunkulu uyafika-ke ngomosi, ebiza umosi bale indaba yokuthi baphume abantwana bako-Israyeli eGibhithe. Kukhona izinto ezithile ezenzakalayo phambilini kwePasika. Asokusithi sezekele into ezithile kulokho kugqiniswana uMosi noFaro, uNkulunkulu wasesithi hayi Mosi, okwakhathesi senza zibonakalisa kanye Faro.
Kubekela phambili babancube size ukuthi uthini ngodaba lolo.
Ikhuluma ngendaba yokuthi kuzabulawa amazibulo wonke. Okungenayo khona indaba kakhulu yePasika ukuthi uNkulunkulu wasesithi kwabako-Israyeli, thina khethani amazinyani ezimvu noma awembuzi amancane angelasici, elingelatshatha, elingelansumpa, elingelani, liwahlole ukuthi yini awalasici, liwahlabe, lithathe igazi lawo lapho liyabe likhona ezindlini elihlala kizo, ligobe emgubazini yezizalo zenu lakumalimkeli amawini. Kuzathi ebusuku ngo-midnight kuzafika indlosi yokufa ezahambe ibulala amazibulo kuyo yonke indawo, kodwa lapho engizabona khona igazi ngizakwedlula. Ngamafitshane-ke iPasika eselikhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-Israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asindise. Igazi leliyana lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kule gazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo, phakamisa uIsrayeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephendeza kuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ngokuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcineni abehlukanise. Sase kunjalo-ke yafika indlozi ebusuku afa amazibulo, asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza imoti lo-Aroni.
Lo ngumfundisi Glenn Ncube okubandla le-Brethren in Christ Church. Besixoxa laye ekobulawayo, njalo sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo elakho kubulala abantu. Induna uMathema uthi akubonakali kahle okwenziwa nguhulumende othembisa ukuthi akulamuntu ozabulawa yindlala eZimbabwe lonyaka. Ake sizoyikhuluma ngendlala le ebangelwa yikungani kuhle kwezulu.
Ophila kuhle ngumuntu owazakalayo ukuthi ulenkomo ekhaya lakhe. Kwakhathesi idlelo libi kakhulu, isimo samanzi sibi kakhulu, inkomo zisesengcono nxa uzikhangile ngamehlo, ziyagcwala amehlo, kodwa siyakwazi ukuthi zizawohluka ngensuku ezingangaki ikusukisela namhlanje. Zizacaka inkomo, bazathatha mahhala laba balemali, kodwa-ke abantu bakithi ngendlela abayiyo ngakhona kufunakala ukudla komuntu, kufunakala lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla, ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizweleli kukhangelwe ukudla, kukhangelwe lamanzi. Yizo izinto ezimqoka ngami nxa ngijulisa umqondo wami, ngoba izinto okufanele zilamulele abantu ngalesi sikhathi esiphila phakathi kwazo. Lokhu okunye, yebo, siyabe sifuna ukuthi zihambe ezi-water project, sifuna ukulungisa imigwaqo lani lani, kodwa okwakhathesi into emqoka yokuthi abantu sibone ukuthi bonke abantu bayazuza ukudla. And ngikhangelela ukuthi uhulumende kadeclare or upresident kadeclare ukuthi wayine state of disaster. We are likely to have a famine elizweni leli if we are not careful. Abantu bazakufa, kuzakufa inkomo, kufela abantu, njalo imisebenzi eminingi izakuma, ngoba abantwana labo they will go hungry. Ama-feeding programs la ezikolo sikhangelele ukuthi avuselelwe, kodwa kungabi i-feeding program leyo ukuthi abantwana bazaphiwa impuphu kuphela, lokho kwakusenzakala ngalezi insuku. Sikhangelele ukuthi nxa kungama-feeding programs abe lobuntu phakathi, abe ku-African setting, ngoba ku-African setting siyakwazi sonke ukuthi nxa umuntu efika kumbe evakatshele bani, into engimqokayo ukuthi umuntu umtshebisa ngayo. So asikhalele ukuthi kungangcono kube le ndumba kumbe kube lama-chunks ale cooking oil le amatamatisi ukwenzela ukuthi abantu badle baphile, ngoba isimo leso siyakiso sinzima kakhulu. Nxa mkhangela intengo yenkomo, inkomo ngani sebezithathela nje mahhala, ukuthi inkomo zakithi kakhulu ngapha eMathabeleni South bezisinika ama-700-800 kusiya ngokuthi iwe okungakanani, but ngokuya kwesimo leso sikiso, hhayi, inkomo sebezithathela mahhala. Babadube abantu abasoze bazathengisela ukuthi bangabile izikhumba eziningi ekhaya, kodwa besicela ukuthi uhulumende asondele masinyane kuma-farmers, abone ukuthi ukudla kuyalanda inkomo lapho ezikhona, amanzi ayalanda inkomo lapho ezikhona, kugethwe izibholane lokunye. Nxa kunganjebanga njalo, kusho ukuthi abantu abaningi abakithi bazaba lobuyanga, ngoba kakhulu emaNdebeleni inxa ngikhangele indaba yenkomo.
Le yinduna yeGwanda uMathema besixoxa laye eseGwanda. Yonke nokusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Agence France-Presse babika ukuba uthuli oluvela eSahara Desert lubambe nki kwele-Switzerland okwenza umkati ufiphale. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky usexotshe abacebisi bakhe abambalwa kulandela ukuhlaselwa kwele-Ukraine endaweni ezithiyeneyo ngele-Russia ukubhidlize izititshi zikagesi. Ele-Israel libhomba ngamandla eGaza loba kulungiselelwa umhlangano omkhulu kusasa le-Hamas eGibhite wokumisa kancane impi yaqhamuka nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje sixoxa lenyanga enkulu ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke ubulawazi khuluma khonoku ke okusanda kwenzakala ePhupu khona ngale esabona ke umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende abanye bechaya izilogani abanye besenza konke lokuthi nje baphika balungilungisa indawo leyana sokuyi-National Museum. So the Sunu was okay, Esim Twin, Nukuta was Lili Konoku, Yuaba was Zal, Nahu Zilla, Po, and Akes Sanja. This is Ubabun Kuya, so I'm going to hear on Kuya.
I know you're doing a war. Now, Hallo, you are calling a food. Killing the Ophano, which is Kanisha, Pavon, who you call Mandulo, Achu Kitchener Conal, so Kitchener Conal, we are going to see Colombo. Mbona Ulapa Aba in Lata Corner, Aba Talaba Corner, is a Raz in Sase Corner. Uma Fund is a wound show to the Vazinito. Over there into a massivo, Ufanilizu, Massivo, Usivo Galukulumi, Potolia Chaya Luona, Nalu Sonaga Lucivo, Conagadela Onkumunti, Monacombi, the Conutis, a few Zaki, Quenzi, in Toto, Araki and Enzela, Ponta Zachu, Diamond and the Mali, Zakitiman Enzi, or who Kitima who tries to go figure. The Telum is at Naposu
only. So when's the phela pho akumela umuntu agezise khona ukuthi sebambe ithuna elingaso lakhe phela lilibala abanikazi lelo
lokho vele kuqondile ikhontina umlando wamakhumalo pho osokhuluma namhla ukuthola imali ngubani ole mali ngiyolomlomo ozwakalayo wena mnyanga awulalutho akulabhulela khatshana njengeshongololo yikho-ke kuyadingakala ukuthi bonabo abaye bakwenziwa njalo bageze bazuze ukuhlanjwa ngoba lithuzi phela lo muntu wafayo onakalelweyo ozakonakalelwa nguwe wena amabamba abaningi babebengasekho wena ubusuthola uhlupho ongalwaziyo ukuthi uzalugeza ungaphi
ye singathi uhlupho lolu lulakho yini ukwenza umuntu aphambane kumbe umuntu abenjani
umuntu uyaphambana ngoba umoya ophansi laphana uyakubuza ukuthi phathi wena wambhilikica uvele ungubani usiko lwami lokwenza khona lokho uluthethe ngapho uhambisa njani yikho kuyadingakala ukuthi abenzi bento lezo ababambelayo mathuna kumbe ngamathambo kumbe ngehlabathi kuyadingakala ukuthi abageziswe enxa sikhuluma nje bakwenza kasikwazi kodwa bangiphosela imbono njengomuntu omdala ukuthi hhayi into ehanjiswa ngendlela ikhanyiswa ngendlelenje ngoba nge 89 years kadezileyo kudala angisuye mntwana ugeza kufanele ukuthi bageze
ye siyakuza baba Ngwenya bala ngamaphitshane kulapho ba
umbono wami njengesiphuphu esilichegu ngibona yinto engathi ngijikijele ngayo ngilibonise ukwenzela ukuthi abantu abethu singaboni uzahamba la mathunzi wona nawo endlini yakho kube khona okuncane okuzaphambaniseka uswele ukuthi uzakuthini yikho engakutsho ukuthi singasahugwa yimali singasahugwa nokukhukhunyezwa ngento engekho ngiyabonga
ye siyabonga kakhulu lawo-ke ngamazwi kababa uDavid Mkhabenyana Ngwenya zincwadi kwezesintu njalo yinyanga enkulu kukhona ngale-ke kobulawayo ungadinelwa kusasa nto mdala sibonge kakhulu ba ye kwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika 2024 singena kunkonzo yokuvuka kukaJesu kwabafileyo esithemba ukubana ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babelethuba elihle bavuseleleka emoyeni ngoba yiyo indikimba iyephasika ukuthi abantu bavuselelwe ke emoyeni kuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha hathi bona bodwa kodwa babonakala ukuba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizakubala ke encwadini kaLuka chapter 24, sizabala amavesi amabili. Sithi isihloko sendaba lapha encwadini kaLuka 24 uverse 1 to 2 kufundeka kanje: kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2, bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, nansi indaba lapha. Indaba yephasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasilela. Ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababelunyiwe. UNkulunkulu ke wasebona ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababe gcwele ukona begcwele izono. Sizwile ke ukuthi nampa abantu uJesu usefile ngolwesihlanu, namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nasi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu, ikakhulu omama laba abavuke ekuseni bethwele amakha anukamnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ukubana izidumbu zalabo bethu abashiyileyo zingaze zonakala. Sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemitshana ethize uzidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa-ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni. Kwavalwa ngenkalakatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzabonakala. Kodwa isimanga nanti litshe ligiqiwe, yalisekho emnyango wethuna. Babezibuza ukuthi kambe ozasisusela lelo litshe ngubani. Kodwa bathe befika lamakhabo lawo bafica ilitshe lisusiwe. Ngenhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa ngisho khona ukuthi uJesu umntakaNkulunkulu akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emntwini uyangena nje lelitshe leli elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa, umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholayo abavela enkonzweni zephasika bayakutshela ukuthi bavuselekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi. Ubesibekelwe lilitshe ngoba bonke abantu bakufuna okuhle, abantu bafuna ukuxolelana, abantu bafuna ukubuyisana, abantu bafuna ukuthandana. UJesu ukhona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. Iphasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asikhulekeni Baba Thixo, sicela ususe amatshe asezinhliziyweni zethu, sikubone sikuzwisise. UJesu siyakhuleka, amen.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Komo sike sizwe uDabo kaNcube esithulela uhlelo lwezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana Thondela eMaphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UThondela endawonye loyise usikhuca mfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs.
Kwalo esilibhalileyo lolu nelempi yethu lezidakamizwa ama-drugs, the title logwalo lwakhona is War on Drugs. So ugwalo lolu lufocusa on impilo yami lezababa wami while I was kuma-drugs, before I was in drugs, ngisesengimncane kakhulu. up to a youth set of everything. It is a kuluma dani inside the drugs, and at the end of the book, the kuluma ngokuphuma kwami ezinto ezingayo.
Ugwalo lolu lwalotshwa mbani?
Ugwalo lolu lwalotshwa yimi kanye uTonderai noProfessor Norman Maphosa.
Lathi liloba lolu gwalo lalikhayelela ukuthi lube lubalwa ngabantu abanjani?
Ugwalo lolu lubhale ukuthi lubalwe ngabantu bonke from all walks of life, from the youth right up to adulthood. Salibhala ngendlela elula sibili ukuzwisisa, and lile ndaba, real life stories that are in the ezigwalini ezisetshenziswa by the young people right up to the elders. So lugwalo olukwanisa ukusebenziswa nabantu bonke, all ages through and through. It's very easy to read. Luvala kalula.
Ngamafitshane laphana Maphosa, yikuyini okumunyethwele lolu ulugwalo lolu?
Ngifuthi ngayo luvala ku-chapter 2 kule life history. Ikhuluma itshela abantu ukuthi what and how did uTonderai grow up. Sibe ku-chapter 5 at the Zipa and Shenanigans. Lapha uTonderai wayesenza izinto esibili ezingakhulumiyo lapha. We can't speak of the untold events that happened. Kule documentation futhi ekaTonderai ezishayele izishasha zembanji endlini. We also have got some superpowers kugwalo lolu. Yize indlela ezasetshenziswa nguTonderai ukuthi aphume ukuzidakamizwa.
Yikuyini okwenza ukuthi uTonderai lo Professor Maphosa behlezi bathi asibhale lolu gwalo?
Sabone ukuthi every time sesisuke endaweni, we wanted to leave something esalayo labantu ukuthi bakwanise ukufunda. While we are teaching, lapho esifundisa khona, asingeke sakhuluma indaba yonke ngoba isikhathi asinene. So ugwalo lolu yilo esiluhamba lalo. Sifundisa abantu, sitshela abantu ngendaba yethu. This is for a lasting impression. Ibhuku lisala long after mina leProfessor Maphosa sifikile endaweni.
Sikhangela nje eZimbabwe laphana, ziningi na ingwalo ezitholakalayo ezikhuluma ngodaba lwezidakamizwa?
Izingwalo zitholakala zikhona, kodwa ugwalo olukhuluma kumbe ukuxoxa nge-life experience yomuntu owangena kiwo kubekize izidakamizwa, hhayi ugwalo olunjengalolo angizake ngilubone khathesi. Angaba khona, kodwa mina leli elile-lived experience umntwana lobaba dinga me and uProfessor Norman Maphosa bonke bebuya kanye bebhala, hhayi mbona yilo olokuqala ugwalo lolo.
Abantu nxa befuna ukuthenga bangaluthola ngaphi ugwalo lolo?
Ugwalo lolo bangaluthola ku-60 Baines Avenue, ku-60 Baines Avenue, that's Dr. Farah Moyama's dental surgery, kumbe at the same doctor's surgery at Borrowdale. Nxa befuna futhi ukuplace ama-orders bakwanisa ukungifonela +263 776 837 088. Ngizaphinda futhi +263 776 837 088.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana uTonderai Maphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UTonderai endawonye loyise osikhuthamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Dabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Dabo Kancube, ungathulela kusasa. Wezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji sethulela impumelo yemidlalo edlalweni namuhla kusigaba seCasilaga Premier League.
Iqembu elingene lonyaka kusigaba seCasilaga Premier Soccer League le-Arine linqotshwe okokuqala selokhu liqale ukudlala kusigaba saphezulu lapho litshaywa nge-3-1 ngeleCapes United emdlalweni okusenkundleni yeRuvaro. Abahlohlele iqembu leCapes United nguLotz Chiunga yena olishayela emambuleni kabili kanye noRalph Kaundera kuthi ele Arnel lona lihlohlelwe nguBrian Jarabaza. Phambilini kwemidlalo namhlanje iqembu le-Arnel belibe nguthingilo bhanqa kumidlalo emithathu ebeseliyidlale kusigaba saphezulu okutho okubalule imiklomelo emithathu. Iqembu le-Kaps lona selile miklomelo yesithupha ngemva kokunqoba kwalo ele-Arnel namhlanje. Elinye iqembu lalo elingene lonyaka kusigaba saphezulu eliTegudu Pirates linqobe okwakuqala selokhu liqale ukudlala ku-PSL ngemva kokuthaya ele-Green Fuel nge-1 kanyanga. Sepawpab ohlohlele iqembu le-Tegudu Pirates nguRussell Chifura, njalo impumela le ichiyele iqembu lemiklomelo emine emva kwemidlalo emine. Umdlalo obuphakathi kwe-Tekkenini le-ZBC Caribbean uphelezi nguthingilo bhanqa 0-0 enkundleni eluveve. Imidlalo ye-PSL iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu le-Herentals lizamukela khona le-FC Platinum ngaseRufaro. Iqembu le-Tail 1 lizadibana lele-Highlanders ngaseBata. I-Simba Bora izancikelana le-Wange ngaseWatanai. I-Bulawayo Chiefs izadlala le-Yada eluveve. I-Ingezi Platinum Stars izatshana le-Mangica Diamonds ngaseBaobab ukuthi iqembu le-Bikita Minerals lizadibana lele-Dynamos ngaseSakuva. Imele isibe 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Kusenjalo owayengumdlali wenguqu u-Edward Unizarira uthi ukuvuselela kwendawo zabasakhulayo koBulawayo kungaphungula ukuganga kwabatsha. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
U-Unizarira uthi ukuphatheka kwezemidlalo kuyakha abasakhulayo, njalo isifiso sakhe ukuba ngabe amaklabhu bona abakhulele kuwo ayavuselelwa emalokitshini.
Isport makes you ukuthi ungamoni. Isport siyakwenza uhambe impilo yakho phambili. Ngiyakutshengisa uWilliard Khumalo noRambo yabantu bakhulele ezandleni zethu. Bakangawona amafanele abanalo babekuya betheni kuseni ngo-6 when the chairwood ligijima. But khathesi amaklabhu avaliwe. Sicela umeya wethu avulela abantwana laba amaklabhu. Sinamaklabhu amaningi kathesi. These kids ukuthi they must enjoy impilo yabo. So bengalayinto yokwenza bayenza. Bangena kuma-drugs. Isitemu yabo bekuye-club laphana bengafensa i-club leyo yabona. Abantwana labana bethini bephakathi.
UNizarira ukhulele emzilikazi njalo uqale ukudlala umdlalo wenguqu emzilikazi youth center. Uthi udlale indima enkulu ekutheni umfowabo uJethro Tami UNizarira osanda kuphiwa umsebenzi wokuba umqondisi wabaqeqeshi kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association angene emdlalweni wenguqu.
Mina ngakhuluma abafana abaningi khona bakuora ibe nomndawo wamuchemiwa. Esongithidiwe ezifo kazangalidlala ibhola but wacinge selidlala because wayele asima wakhula wacasa ukugijima lami ngigijimisa ekuseni wake up in the morning sigijime senze so wacasa ukudlala ibhola wasecinge sekuyizimbabwe senze.
UNizarira udlale kuqembu labatsha ele-Highlanders Juniors kodwa uthiye ngoba esedinga umsebenzi.
Uma juniors yayibenda-under 12, 14, 16, 18 ngawina ama-tourist amaningi. Under ama-tourist funder ngasengisuka lapha ngisiya ngaphi kulogesi FC. Noba kulama-team ebhapha lapha ungebhola wawuhamba usiyadlala khona ngayo. Sipikwa la uthole umsebenzi. Ngabe sisuka lapho manje asisiya kuLobels.
Emva kokudlalela iqembu leLobels, uNizarira udlalele amaqembu abalisayele Eastlands, ele-Olympics kanye lele-Triangle.
Sisiku-Eastlands, ngangena Cosmos noTito Party. Sasiku-Olympics, kwakunoBerry, uMike Mhlanga, the late Mike Mhlanga, wayengukhulu wayesenze e-airport, Ben Makatsangi, uFilimon Ntangarembwa, nabanye engadlala lawo.
UNizarira osele minyaka engamatshumi ayisithupha lesithupha yokuzalwa 66 ulokhu ehlala emzilikazi njalo uphila ngokuthwalela abantu impahla ngenqola eyaziwa kakhulu ngokuthi yiScania. Ngimele isibe 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lamhlanje wothi sihlangele ebesilazo. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananze ikhefu lephasika namhla kulosuku lokuvuka kukaJesu. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane le ndlala esabekayo elakho ukubulala abantu. Inyanga lodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sebhubhu bengelamvumo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.